So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 2 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
okokuthi singabona abanye bethiya kungabe kuzethusa njengoba lakhonokho kuzethusa
lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi
umbiko wokuthi sesingasebenzi benza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu.
UZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvalwa kwelizwe ngumongameli Mnangagwa izolo. Ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela labafundi kumkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi ehofisini yakhe. UMohadi uthiye umsebenzi izolo esithi lanxa ewaphika lawa macala ukubone kufanele ukuthi ehle esihlalweni ukuze udaba lwakhe lungangcolisi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Udaba luka Mohadi lolu lwachaywa sobala inkundla yezimlive yona eyethula ingxoxo isithi zazisenzakala encingweni phakathi kuka Mohadi labesifazana abatshiyeneyo lapho ayecela khona icansi kumbe beqoqa ukuya emacansini. Iningi selimelele ukubona ukuthi ngubani ozafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikaMohadi. Sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akuvamanga ebandleni leZanu PF ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani akuthi uyaba lobuntu achiye. Ngokokuqala abazichiyeli bafuqwa. Okokuthi singabona abanye bethiya kungabe kuzethusa njengoba lakhona oku kuzethusa. Esingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa xhaka ngesikhathi sewilovele motor industry wadeploya kumanye ama government departments waba ku foreign affairs engu ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu minister. So kangikhangelelanga ukubana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengo Kembo Mohadi. Kunzima ukuthi ucabanga ukuthi kulomuntu zano ole morality.
Ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohadi kumbe ngaba exotshiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele.
Ngilethemba lokuthi uma sikhangelela stiwiki inkulumo yakhe wethe yena umuntu ongamkhipha esikhundleni u-Emmerson. So okutshengisa uma esephumile u-Emmerson ngethe ndoda chiya njengendlela uma usakhumbula umbeki ayikhipha ngayo uZuma ukuthi hayi surrender. So mbona ngazathi u-Emmerson ngiyokhipha uKembo wathi ukuze kungakhala ngani nomxotshile kayenza ngani resignile.
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende.
Achi mina ngokukhangelelanga ukubana ubaba uMahadi ngaphenduka ubaba uMahadi ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi laba baphendukileyo ngabentandokazi yena ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni so ukuthi ungathi yena uzaphenduka labana baphendukile phela ngabezana uJongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka wani kayisamvumeli okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu so alubana obengoyezana uJongwe engxenye bekungasoze kwa bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni uma bengasakufuni bakufuqa.
Uthi uMahadi uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe. Ulubona luhamba kanjani lolo daba?
Okokubophisana lokhu uMahadi akhuluma ngakho ngibona ngazathi esintwini sithi ifa iqhatsha. Alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo. Ubengachiyelani so lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabe uzihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekhuluma into eziningi ningi ezifaka indaba yakhe nga ebusweni bomphakathi hhako kuhambe ekhoti kambontu kuyabe kusebenza ngoba umbuzo wekuthi uma esiya ekhoti uchiyelele umsebenzi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe.
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki onke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngo umdumo weZim Dancehall uSoldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli yamasoni Mnangagwa elokuyekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19. Umnangagwa wazise izolo ukuthi indawo eziningi ezigoqela amabhizimusi amakhulu lamancane sezivuliwe. Kodwa uthe abanikazi kumele balandele zonke izimiso zokwenqabela lomkhuhlane. Uphinde wathi abezikolo kumele bahlale belungiselele ukuvula lanxa nje engasajongo ukuthi nini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Sinanzelela ukuthi imfundo yeZimbabwe ayiqakathekiswa ngoba konke okunye lokhu kukhulunywa ukuthi sokuvunyelwa lokhu lalokhuya kuhlale kuyatshengisela ukuthi kuhlalwe phansi kwahlelwa ukuthi lokhu sokumele kuyenziwe lokhu sokuvunyelwa kodwa nxa sesikhangele ezemfundo akula malanga akhulunywe ukuthi izikolo ziyavula ngelanga elinje. Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende kahlali phansi wahlela wabona walungiselela ukuvula kwezikolo. Kunje uhulumende kakakhulumisani labazali lenhlanganiso zababalisi waba lokubonisana ukuthi izikolo zingavulwa njani. Nxa sikhangele ukuthi abantwana sebehlale isikhathi eside bengayi esikolo kunje ngabe sokungaba lesikhathi lapho uyiwa kwahlangana khona uhulumende lenhlanganiso zababalisi waba lokuxoxwa ukuthi singancedisana njani ukuthi izikolo zivule.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende andubana zivulwe izikolo?
Okuqala sikhangelela ukuthi singakavuli izikolo kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana besikolo behlolwe ukuthi abalagcikwane le-COVID-19. Ngemva kwalokhu sikhangelele ukuthi kule vaccination ezenzakala kodwa lokhu sokusiya ngokuthi umuntu uyakhetha ukuhlatshwa kumbe hhayi. Oyabe engakhethanga ukuhlatshwa lakho ebele ndlela ukuthi ahlolwe engatheleli abanye igcikwane le-COVID-19 nxa eyabe lalo. Njalo sikhangelele silindele ukuthi amaphepi izetholakale ikakhulu ezikoleni esemaphandleni, amaphepi iza njengama mask, ama hand sanitizer, lamanzi nje, izikole ezinye zilamanzi, amanzi etholakale, kube nendlela ukuthi izikole zibe lamanzi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqhathe ababalisi abazancedisa ukuthi umbalisi yedwa engabe efundisa abantwana abaningi, ngoba lokhu kuyangezelela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sikhangelele ukuthi sokusiya phambili le uhulumende abone ukuthi izikolo ezilamaklasi amalutshwane kube lokungezelela kwamaklasi, kuyakhiwa amaklasi. Lokhu siyakhangela ukuthi akungeke kwenzakala kathesi, kodwa ngokuya kwesikhathi uhulumende abone ukuthi kuyayakhiwa amaklasi amaningi, abantwana bengagcwali emaklasini eklasini eyodwa, kodwa befundi labo bekhululekile, kungabe lokumemetheka kwemikhuhlane nje etshiyeneyo. Lokhu kungenzakala nakho kuzasiphathisa ukuthi noma sibuyele emsebenzini sibuyele sikhululekile.
Udaba lweholo lapha lifuna uhulumende aluphathe njani?
Udaba lweholo vele yilo luqakathekileyo kakhulu, ngoba singakhangela ngomnyaka odlulileyo yilo olwenza ababalisi bahlala isikhathi eside bengabuyeli emsebenzini. Lalo futhi lwangelwabangela ukuthi abantwana bebhale imhloliso bengafundanga, kungasikuthi yikho kwakufunwa ngababalisi, kodwa lakho kwakungavumi ukuthi ababalisi bebuyele emsebenzini. So nxa sikhangele sibona kuyindaba eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende kumele ayilungisise masinya izikolo zingakavuli, ngoba kunje uhulumende kakakhulumisane lenhlanganiso zababalisi mayelana lo daba luholo. So sikhangelele ukuthi engakakhulumi amalanga okuvula kwezikolo, kube sokukhulunyiwe ukuthi ababalisi bazaphiwa izimali zabo bengakabuyeli emsebenzini, ngoba akuncedi ukuthi sithi siyavula izikolo kodwa imali esiyiholayo ingenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini lokuthi siphile lemuli zethu. So sikhangelele sikhalela ukuthi uhulumende awukhangelisise lokhu, azwe izikhalazo zethu, angezelele iholo lethu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu, yikho okugcwalisa indlela ebesivele siyejayele eyokuphila ngayo. Uzananzelela ukuthi lockdown ebesisifake emumweni obuhlungu njalo lobunzima kakhulu, owendlala, ukuswela imali, ukuswela indlela zokuthi siphile ngesikwejayeleyo, kanti njalo le ndingeko ezokuhlala emadorobheni zifuna yona imali. Ngakho-ke lokhu okubi ngumongameli kusilethele ukuthokoza kakhulu. Ekubuyeleni kwethu sizalandela ke iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus, okugoqela ke ukugqoka ama-mask, i-social distance, kanye lokuthi sisebenze ama-sanitizer, kanye lalokho kokufafaza endaweni zokuthengisela kuthiwa i-fumigation, enthemba ukuthi ke kuza kwenza ukuthi kukhanye ukuthi siyawulandela umthetho kwenzela ukuthi igcikwane lingaze lamemetheka.
Isiyazi ukuthi likhala ngosizo lokuvuselela amabhizimusi enu, selike lahlala phansi laye yini uhulumende labonisana?
Njengabantu akade bengasebenzi okwesikhathi eside, siyaswela ke ukuthi sincediswe nguhulumende, ikakhulu ngendlela yokuthi sizuze izimali singathi thina ama-soft loans azakwenza ukuthi siqalise kuhle kumbe kakutsha amabhizinisi ethu, senelise ukuoda i-stock, kanye njalo senelise ukudinga okuningi esikuswelayo njengabantu akade bengasebenzi isikhathi eside. Sike sakhulumisana i-ofisi yethu ike yakhulumisana ke logatsha lukahulumende olukhangela ngama-SMEs ngesifiso sethu sokuthi sincediswe, kodwa ke hayi, asikatholi impendulo, sisalindele asikayitholi impendulo yokuthi bazasiphathisa ngani. Kuningi esikuswelayo, siyaswela nje ukuthi uhulumende asincedise la ngokwakha indawo zokuthengisela, kwenzela ukuthi sithengise endaweni ziza kuba lokusivikela, njengoba sikhangela ukuthi isikhathi esikiso silezulu, kwesinye isikhathi kuleziphepho, kwesikhathi ilanga liyatshisa. Kuqakathekile ukuthi abantu bathengisele endaweni ezivikelekileyo, ikakhulu sesikhangela lesikhathi sonese ukuthi ke sokulomthetho ukuthi sihlaliswa kakutsha abantu bavule imkhandlo kube lokuqhelelana abantu bangabaseduze duze indawo lezo kumele zibe ngezakhiwe ngokutsha okuhambelana lokuvikela igcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethise imigoqo yokuvalwa kwelizwe lakhe kuthange. Inengi lithi ukuvulwa kwamazwe omabili kuzaletha ububelo empilweni kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Umongameli waseZimbabwe sengathi kuyingxoxo yakhe akazange athinte ngokutheni kakhulukazi ngokomngcele ngokuzwa kwethu sizwe nje kuphela ukuthi ukhuluma ukuthi abantu sebevunyelwe ukungena emadolobheni uhambe emadolobheni kwelinye idolobha besiya kwelinye idolobha kodwa sicabanga ukuthi umthelo ongaba khona ngokuthi kuzokwenza ukuthi abantu abaningi abaphila kwelaseZimbabwe abaphila ngokuthenga izinto lapha eSouth Africa nokuzisebenza kuzobayenzela ukuthi kube kuzobanikeza amathuba okuthi banelise njalo ukuthi baziphilele. Kube sokusithi ngokuma sibheke iy'ndaba zomkhuhlane lo owe-COVID owegciwane sibona sengathi phela ubuvele ungathi uthanda ukuhlala ungathi umningi la kwelaseSouth Africa kanti njengoba iSouth Africa siqala ukugoma asibone ukuthi mhlawumbe ubungozi obukhulu buzoba khona ngaphandle kokuthi ma ungaqamuka usuqhamuka ubuya khona leZimbabwe mhlawumbe ngoba indlela zabo zokugoma lasikazizwa ukuthi zona zihamba ngohlelo oluthini njalo ngezinga eliphakeme na.
Sokuyekethisiwe eminye imigoqo khona ngapho eSouth Africa eyokwenqabela i-COVID-19 lokhu kwamukelwa kuhle yini izizalwane zeZimbabwe?
Siyajabula kakhulu phela ngabantu besebeqalekile ngokuthi bengenamisebenzi njalo belambile bengathola usizo ngakho bayakujabulela ukuthi sebanelisa ukuthi bazenzele imisebenzi njalo basebenzele izimoli zabo.
Kodwa khona bekulinyathelo elihle yini kumbe singabona amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 likhuphuka njalo?
Njengoba sekukhona ukujova abantu ukuthi bagomele lo mkhuhlane sibona sengathi khona kungaba linyathelo elihle ngoba abantu bese beze bebona ingathi ukuqiniswa kwale mithetho bese kufaka iy'mpilo zabo ey'ngcopheni njalo impilo zabo besezimile. Kanti nathi masibhekile ikakhulukazi kwelaseSouth Africa masibheke izibalo namanani abantu abaphethwe ngumkhuhlane amanani ayehlule kakhulu ukusukisela ngoJanuwari kuze amele kuphela kukaJanuwari uma singawaqathanisa nakaJanuwari kufika namhlanje izibalo zabantu abaphethwe ngumkhuhlane sezehle kakhulu okufana nokuthi kuvikile lesidlulile kulo kuphela umongameli uyawanikeza isibalo sika-10,000 kanti ngeviki lokuphela kukaJanuwari bekhuluma ngabo-40,000 kanti uDisemba 90,000 ngakho sibona ukuthi izibalo zithanda ukwehla kakhulu okuyikhona okusinikeza ithemba ukuthi elinyathelo lihle.
Olunye uhlobo lwe-COVID-19 nxa isiguqukile olwama-variants alwesabisi yini abanye khona ngapho ukuthi amajekiseni la abahlatshwayo awasoze asize?
Kulabo abanokuzwisisa kukhona ukwethuka kancane kakhulukazi mhlawumbe emazweni afana naboseZimbabwe njengoba kade besithi bafuna ukubheka nabo ukuthi lo le nhlobo yevaccine abenayo kambe ingakwazi na ukulapha le variant ephuma kwelaseSouth Africa. Ngakho ngisithi abantu bona ngoba bengakuzwisisi njalo bengawukwazi nokuthi kusebenza kanjani ukwethuka akukho kuningi kakhulu ngoba ulwazi luseluncane ngoba abantu bezwa nje ngelika bathi kodwa ukuthi bakubambisise bakuzwisise bawubona umahluko basuke bengawutholi.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lasithupha belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe i-COVID-19 ifike eZimbabwe sebesedlula inkulungwane lamakhulu amane 1,468 njalo asebefunyenwe belayo sebengu 36,115. sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ukwehluleka ukuphumelela kwabafundi bakaGrade 7 abanengi akutsho ukuthi kulodubo kwezemfundo elizweni. Ngokutsho kukamphathintambo wezemfundo umnumzana Kate Matema, iphephandaba linye lithi njalo abasebenza emngceleni weBed Bridge bahlatshwe ngobunengi ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Singene kumbiko elisithumela yona.
Sanibonani balandeli Studio 7 okhulumayo lona uShanda Mlala elisadongeni. Nginombuzo ongenampendulo engawuthwali kahle la, ngoba khulunywa kakhulu ngezempilo ukuthi kunomjovo oqhamuka eShayina kuphi. Kade kumele uqale ukujova bona omna ngakho lava yileyo mjovo uma kuwukuthi right. And futhi sizodonethelwa nthili kuze kube nizihlu lokuzimela siyizwa. Enzabala into zibe mbili zibe ntathu. Umgwaqo yagcina ukumintenwa nokuimprova ngabo 1980 iyaphela iloku idleka isiyaphakathi ifike etown uma ngaye Plumtree kusuka lapho yagcina ukufaka khona iconcrete ingena singeni le Plumtree ngaphakathi iyadlula futhi Plumtree phakathi etown iloku iphela uma uyibukisisa into lena yafaka yagcina ukufakwa ngo yenziwa igcina umintenwa ngo 1980 since umbuso lo watheka over yenza but yuthi kona yayisebenza kube nabantu bakithi abakhona ngale esindebeleni ababhizi bedizayini yasebenza asali iqembu elikhona kufanele lisebenze liimprove impilo yabantu. Izibhedlela zikho manje abantu uma begula kumele ukuthi kona abantu bathenge imithi kwele South Africa bethumelele abantu ezibhedlela ukuthi kulatshwa abazali. Ukuthi kuyafika leyo mithi njengoba iphathiswa umalayitsha, umalayitsha bathwaliswa nzima ngamaphoyisa amabhoda yudize imali eningi ungathi ungena ezweni lengasilo lakini kodwa ukubani ungenisa ezweni lakini. Ngizo ezinye izinto eziyinkinga zona lezi. Kungani futhi bona uma begula bengalatshwa elizweni lakithi bephuma belatshwa ezweni elingaphandle? So ubonisa khona ukwehluleka nokufeyila kwama-leadership.
Bonani bantu bangitshile njani ngezindawo ngezindawo. Kodwa kula muntu ongayibonile into eyenzakala ekhaya awutsheli ukuthi ikhehla elingangomohade elingasela amazinyo eloku lisabhizi lisalandelela iy'ngane ezincane ukuthi kube ngangumuntu ohlonitshwayo. Umanje angeke vele umhloniphi labo vele abahlonipheki la bantu bezangupiphu labo ngezizo zabo izimbi labo bantu vele ukutshintsha angeke bafa batshintsha angeke bafa balunga labantu bezangupiphu labo ubona nje sebengasahloniphi ama-ofisi wabo sebathatha beweza ama-bedroom sebejwayele vele ukungahloniphi uzulu phela ukuze uhloniphe uzulu angithi i-ofisi i-ofisi likazulu elezimbabwe kodwa ngendlela ukuthi vele ngendlela ukuthi bahlukumeza yena uzulu angeke bafa bahloniphe umduli yinto eyenzakalayo elizweni lakithi. Akula muntu ongaboni ukuthi umuhadi kube ngawo ube ngubaba ohloniphekayo kade ngeke ayenzele into le ngoba le mali vele iyabahlanyisa kunini kambe batshontsha lamanje beloko beqhuqa betshontsha kuthi ilizwe kalilamali ilizwe liyavalwa bayatshontsha beloko bezenzela umathanda elizweni. Ilizwe kalivalelwanga i-coronavirus elizweni leliya ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanu PF bathi ilizwe kalilamali bagqinyoze eChina besiyabutha ivaccine yamahhala imali belayo imali bethatha benikeza abafazi kodwa isimanga abantu bavalwe ezindlini bengela kudla abantu bengela mali ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanu PF. I-evidence naso iyavela wonke umuntu uyazibona ukuthi imali iyanga imali yezimbabwe isebenza njani isitendi kuthengela abantu ukudla bona bathatha le mali baya ngayo emahoteleni barobha lezi ngane lezi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umlayezo kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations udinga imali engange-$3 billion eyokuphathisa uzulu wakwele Yemen ohlaselwe yimpi. owake waba ngumongameli wele France umnumzana Nicolas Sarkozy ufunyanwe elecala lenkohlakalo izolo wagwetshelwa ukubika okweminyaka emithathu. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uphenyo olwenziwe yiHarvard Center for American Political Studies luthi abantu abayisilinganiso sokungamathumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% bayathokoza ngendlela uMongameli Joe Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu luza ngesikhathi umnumzana Donald Trump yena onqotshwe nguBiden kukhetho olwedluleyo esole umongameli kuthange esithi usebulele ilizwe ngombuso omubi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-approval rating leyi eka mnumzana Biden is consistent lokuhamba kwembusazo walapha eAmerica. Sibona ukuthi akusela i-unpredictability eyayikhona kulo Trump ukuthi sasingakwazi ukuthi vele ama-programs e-United States asuka ngapi esiya ngapi. Sibona nge-COVID, singaqalisa nge-COVID reaction abayenzileyo kathesi. Sibona ukuthi kulabantu amadokotela, labantu ama-scientist akwazi ngalezo ndaba. So sesibona ukuthi i-COVID vaccinations sezifika close to 60 to 70 million. UTrump ngesikhathi sonke akade khona waku-vaccinate abantu 3 million kuphela. Into hambayo kathesi sibona nge-immigration wakhuluma ngakho le COVID bill le yokuncedisa abantu abaningi kade bengasebenzi ngesikhathi lezi eze 2020. Sibona uBiden twitchisa i-Democratic Party ukuthi layo incedisa abantu masinya. So sesibona ukuthi uPresident Biden is a man of his word, wakhuluma during election ukuthi uzanika abantu i-stimulus esikwanisele ukuthi sibe yi 2000 and kathesi sokuvotelwe ku house kwapasa diko abakupromisayo abakuthembisayo. And sesibona futhi ukuthi amazwe wonke ngantwa sokule ngantwa sokule peace ngoba sebekwazi ukuthi kulomuntu osesikhundleni lesi esomongameli welizwe elinjenge America eli make sure ukuthi amazwe wonke jikelele they are kind of adhering to the statute and conventional wisdom as a United Nations.
Yebo uphenyo lolu luthi wenza kuhle uBiden kodwa sibone kuthange uTrump emcothoza esithi usebulele yonke into usebulele lelizwe. Ungathini ngalokho?
President Trump wayekhona lo vele wayengela plan. Mina mbona ngathiwa okunqoba kwakuyenza laphana ku Hillary Clinton waba lelaki wayengacabangela ukuthi laye uzangena khona phe White House. So lapha chuchise sithi President Biden sevulela isigebenga lani lani hayi la ngamanga ngoba siyakwazi ukuthi iMexico or ama Southern American states they provide labor in the agricultural industry, in the building industry lapha eAmerica. So hayi lokho okwenzwa ngumnumzana Biden okwakathesa hayi sithi kukhanya ngathiwa kule nto ebonakalayo okwakathesa.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Lose milonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi yabanikazi ehofisini yakhe. UZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvalwa kwelizwe ngumongameli Mnangagwa. ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19 engakavuli izikolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibe nisonke kuze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.